Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla zilu-17 Ngwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZak abopha ummeli wegogwe nembuziya edalela ephalamende umnumzana Justice Wadiyajena esetheswa icala lenkohlakalo.
Alo kuchina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe.
Ibandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lezi.
Ngiyananzelela nawo ligasanta le-Westfall amandalo ayehla kakhulu imbangela kuyikho kona okuhlane ukuthi alenasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa.
Imali yeZimbabwe iqhubeka ilahlekelwa isisindo, idola elilodwa leMelika selilingana lamadola angamakhulu phose amahlanu $494 emkambo osemthethweni kuthi owensisa seledlula inkulungwane eyodwa $1,000. Uhulumende uthi usebumbe iqula ukuthi liyegebha izidumbu ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo aweZak abophe ummeli wegogwe nembuziya umnumzana Justice Wadiyajena esetheswa icala lenkohlakalo. Wadiyajena ubotshwe leziphathamandla zenkampani yeCotco uPius Manamike, Max Monjanji loFortune Molai kunye lomqondisi wenkampani yePiepont Moncrox uChiezalana. Abantu laba betheswa icala lokususa imali eyizigidi ezinhlanu $5 million elizweni ngokungekho emthethweni. Bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ivandla le-MRP lithi liyaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba seMandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe ukuze kube lempilo engcono esigabeni lesi. Leli bandla lithi abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila bazavela ebantwini. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Irizini yokuqala kungaba yukuthi abantu abaningi kumbe inani elithile komthwakazi la-afekthwa ngumbhugazwe wegugurawundi ka-1983 to 1987 okutholakala khona ukuthi abantu abaningi kwelikamthwakazi asebebadala aba-afekthwa ngalesiyana isikhathi abalazo izithupha lama-birth certificate. Kube futhi njalo le ndaba yokuthi indawo zokubhalisela ukuvota ziba katsha na ungakhangela the Hall of Mat South babe register eGwanda eProvince, the Hall of Mat North babe register kobulawayo eProvince ngoba iProvince yeMat North kumbe ngithi office yeZeki eMat North kobulawayo. So yikonje khonoku kuyabangela ukuthi abantu inani labo liyehle compared to kwezinye indawo. Kanti njalo okunye kuyasibonisa ukuthi nakhona abantu bakomthwakazi abakholelwa ekuvoteni isikhangelo ukuthi from 1980 uzofika namhlanje bebevota kodwa akula nguquko enkulu esithe yabakhona. Inkulumo yakho ithi sithini ngalokho thina kakhulu asikhangelelanga kakhulu indaba yokhetho kuphela kodwa sikhangelele kakhulu indaba yokuthi sihambisa ilizwi lokuthi sifuna ukuphuma kweZimbabwe sehlukane leZimbabwe sibe lilizwe elizimele lodwa ngalokho ngesilungu esithi silwela iself determination weza abantu bayithi bayaregister ukuvota kumbeni kabaregister ukuvota ithika sondaba esingamesha ngayo iprogress yethu simesha iprogress yethu ngokuthi lapho esihamba khona sikhankasa sikhuluma ngokuthi sifuna ukuphuma eZimbabwe abantu bakithi bayayithakaselela na indaba bayakwamukela na lokho esikuthweleyo ngoba sicabanga ukuthi yiyo indaba emqoka ezoletha inguquko lempumelelo lokuphila okuhle ebantwini bakamthwakazi abangakakutholi for more than 129 years kusela ngo-1893 njalo futhi sibafundisa lokuthi kumele bezilwele kuma-communities abo sikhangelane lezindaba ezilokwenza lokuxoshwa kwababalisi kumbe lokuthi simelane lababalisi besishonini abadiploya ezikolo zakithi sibafundisa lokuthi ama-resources wonke akomthwakazi ngawabo ukugoqela igolide lomhlabathi osezandleni zamashona konke lokhu yinto engadingi ma-elections kodwa edinga ukuthi abantu bakithi batshelwe iqiniso
bona abazancintisa lizaluphatha njani lolu daba
ubhoda wethu sikhankasa emakhaya sibumba ama-structures kuyindlela yokuthi sisebenze kanzima lama-communities ethu lezigaba zakithi okwenzela ukuthi ama-candidates azasimela kuma-councillors kuma-members of parliament aphume ebantwini avele ebantwini siyasibona amanye amabandla e-imposa ama-candidates uthole ukuthi umuntu omele isiqinti esithile asowa wena leyo ndawo ubuye wadojwa wazofakwa umuntu lowo usuthola ukuthi uyehluleka lokumela izifiso zabantu ngobuqotho.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Imali yeZimbabwe iyaqhubeka isehla isisindo nanku idola elilodwa leMelika selilingana lamadola akuleli angamakhulu phose amahlanu $494. Lokhu kuvele kumanani ethulwe yiReserve Bank of Zimbabwe izolo. Ngeviki ephelileyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi amane alamachumi phose ayisithiyagalombili $478. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libiza amadola akuleli aphezu kwenkulungwane $1,000. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu yena othi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe awumanga kahle.
Udaba lolu babambo lingani ludaba olusikuluza kakhulu esilubhekileyo sonke nje njengabantu abakumabhizinisi okusobala ukuthi ke liqhubeka lilahlekelwa ngamandla idola leZimbabwe ngendlela yokuthi singananzelela nawo ligathanisa le-US dollar amandla alo ayehla kakhulu imbangela kuyikho kona kuhlane ukuthi alinasisindo ngenxa yokuthi lokuhlane esithi thina kwakunike i-currency amandla akukalungiswa okuvamisa ukuthi kube yilokho esithi thina i-productivity lama-export ayenziwa yi-economy isisindo semali nje sona vele imvama sandise ukuthi sithole amandla empahleni esizenzayo umanufacturing siyithengisela amanye amazwe so kutho ukuthi ngenye indlela i-demand yempahla zethu nxa isikhuphukile yikho kwenza ukuthi imali yethu izuze amandla nxa sesizawuthike sizuze inzuzo-ke kulabo abasibhadalayo nxa sebehlawula behlawula impahla lezo abazithenga kithi nxa siqhubeka sisiba yi-economy leyana engathengisi lutho kungela demand yempahla zethu kunzima kakhulu ukuthi idola lethu libe lamandla emkambo.
Njengabo somabhizimusi baba Ndlovu ungathi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe lokhu kuliphazamisa njani?
Kuyasiphazamisa kakhulu baba Nkomo ngendlela yokuthi lathi siyabe sikhangelela ukuthi nxa sisebenza sithengisa-ke impahla khonapha kuqakathekile ukuthi
lokali lathi sibe le mali esigcinayo emabhanga. Kodwa ke uzathola ukuthi nxa usithi uyabhenka ubhenka yona le mali yangakithi ye-RTGS phoso sibili unjengomuntu lwana nje odlalayo. Kakuthi uncedisi ngalutho ngoba isisindo semali nxa silahleka kutho ukuthi lawe amandla oba lawo ekuthini uthenge impahla njengoba sikhuluma ngokuthi okuningi sithi kumbe i-raw material esiyisebenzisayo sithenga ngaphandle kwelizwe kwenza silingaze saba lamandla okuthi sithenge impahla ezilohlonzi kumbe sithenge i-material eningi eyenza sanele ukuthi siqhubeke ukuthi sisenza ama-business ethu siya phambili. Iyasilimaza kakhulu ngoba ivali esiba layo kuma-business ethu iqhubeka isehla, kuyasilimaza kakhulu bani.
Intengo zona zisakhuphuka mahlayana njengalokho bekusenzakala yini kumaviki asanda kwedlula kumbe sokulobubelo?
Hayi, mina sibili from where I stand kanye ubone umehluko. Intengo ziyaqhubeka zikhuphuka ziya phezulu. Yebo, kambe kungathiwa ifiweli ike yehla nje kancinyane, kodwa-ke ifiweli lanxa yehlengamasenti amalutshwane kakhulu angaphansi kwalitshumi, hhayi intengo kukhanya zihle zasala zikancele phezulu khona ngale lapha ezivele zakhona kuze kukhwele ifiweli. Lokho bekwenza ukuthi-ke i-business umkhathi wokuthengiselana kube nzima kakhulu ngoba nxa vele intengo ziqhubeka zikusona esisimo abantu kunzima kakhulu ukuthi babuye bazethenga lokho esikuthengisayo. Siyananzelela ukuthi kakhulu laba abantu abakuma-groceries kuleyo ivali yanenziwe kuma-borders ukuthi abantu sebengaletha ukudla bengabhadalanga i-duty. Okwenzakalayo ukuthi-ke sokusiba nzima ukuthi-ke nxa wena utrade ngapha ngama-local products abanye abantu beletha impahla ezingathelanga umthelo emabhoda laphana, kunzima ukuthi-ke wena osebenza uthengisa lezi mpahla ezilokali ngapha kube le nzuzo oyitholayo, kuba nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usebumbe iqula leziphathamandla zakhe ezigoqela ingcwethi kwezempilakahle, amasosha kanye lamapholisa ukuthi liyegebha izidumbu ezahamba ngalamanzi ngesikhathi sezulu lesikhukhula elecyclone Idai eManicaland ngomnyaka ka-2019. Iqula leli lizasebenza lommeli wesigodlo seMozambique eZimbabwe, yena obikwa esekhulumisane lohulumende wakhe kanye lenkokheli yomdabu kulelo lizwe ngendlela abazaqhuba ngayo lomsebenzi. Uhulumende uthi izidumbu lezi zingamachumi amathathu lanye njalo ngezedlula emfuleni uRisuthu. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe nomnumzana Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu osebenze eManicaland ngesikhathi seCyclone Idai ephathisa uZulu.
Into eqakatheke kakhulu sibili ekwenzela ukuthi izihlobo zalabo abathandekayo ababulawa kumbe abakhukhulwa yimfula zithole ekuthiwa yiclosure, zanelise ngesinto okuthiwa yikudla inkubalo, zanelise ukudela. Ngoba ngesikhathi kusenzakala iCyclone Idai njengabanye abafikayo khona ngale ukuyancedisa kwakubuhlungu kakhulu. Ende futhi angikholwa mina ngokubona kwami ukuthi lezi zidumbu ezitholakeleyo kuthiwa zingu-13-1 yizo zodwa, ngoba baningi abantu laphana abahambayo, abanye bangabe kungazakali kuze kube namhla ngoba abanye bangabe bagqitshelwa ngamatshe aphuma ngaphansi komhlabathi ikakhulu enkangu lasendaweni okuthiwa kuseRusithu ngale eKhopha. So kuyinto kulinyathelo elihle elenziwa ngabohulumende ukwenzela ukuthi kusizakale abantu abantu banelise ukudela ngezihlobo zabo ezachabalalayo kulingozi ebuhlungu kangaka.
Njengomunye wabasebenze ukuCyclone Idai unakekela amalungelo oluntu, kuyini ongathi lakho kumqoka ukuthi kwenziwe okulokheki kusasalele? Abantu bacina bethola yini izindlu zokuhlala nokunye?
Njengomunye owabe oyephathekile kuncediseni laba abantu abaphamba abadilizele izindlu labalahlekayo labashonayo kucyclone Idai. Kuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lanxa manje silabantu abasebenza labo khona ngalabafundisi abasemanikhalendi abantu lokhe behlala ematendeni kuze kube lamhlanje uhulumende wahamba wathembisa ukuthi uzabakhela izindlu kuze kube lamhlanje abantu lokhe behlala ematendeni iminyaka sizimine abantu behlala ematendeni kungalalutho lwenziweyo kuyinto ebuhlungu kakhulu esikhalela ukuthi uhulumende ngabe uyathatha inyathela lokuthi laba bantu batholiswe izindlu basuke ematendeni ngoba abanye sebeze bakhulisa abantwana bese ematendeni akusompilo emnandi ukuhlala ematendeni yinto embona ngani imqoka kakhulu kanti njalo bese kuphindwa ukuthi busasenjalo kufunakala futhi ukuthi abantu labana baqhubeke besenziwa into ethiwa yi-post trauma healing ngoba abantu bemanikhalenji khona ngale kubonkangu eshimanimani lokhe bele trauma nxa ungakhuluma labo ngesikhathi ngigcina ukukhuluma laso ngabo abanye bakhona bangabona izulu lithwala vele bayesaba ngoba abakubonayo kukhulu akulamkhosi so ngabantu abasadinga le emotional psychological support psychosocial support ukuthi impilo zabo nje zibe right abanye vele bazadinga nje ukuthi basuswe khona ngale lanxa nje abanye abantu bengakuthandi ukuthi basuke endaweni ethile bayihlaliswa kwezinye indawo ngoba bathi impilo yabo bayijwayelele khonapho kodwa hey kubuhlungu lokhuyana la manje nxa ubona lapho kwageleza khona amanzi alamadwala egiqika edisa izindlu abantu befela khonapho ingani lami nginje nxa ngicabanga lokho ngisakucabanga ama-memories akhona ebuhlungu ngendlela kwakutatshululwa ngayo izidumbu ngaphansi kwamatshe kusonto emnandi abantu abasadinga ukuthi baqhubeke besekelwa nguhulumende la lenhlanganiso esizimeleyo lathi abamalungelo loluntu siqhubeke sibamela simela amalungelo abo ukuze bathole uncedo
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda osebenze eManikaland ngesikhathi sika cyclone Idai ephathisa abathinteka ngalesi sehlakalo obekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abakumsebenzi wokuthengisa izitaladeni bahlanganelo sibalukhulu wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Duve kunye lomphathintambo kahulumende obona ngezedevolution umnumzana Paul Nyoni kukhulunyiswana ngodaba lokufumbathiswa kwamapholisa kamanisipala ngabanye abaphila ngokuzisebenza. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abahlaba amajekiseni amathathu okuvikela iCOVID-19 ukuthi bangazagqoka amamask nxa bephandle kwezakhiwo kodwa bagqoke nje kuphela nxa bephakathi kwezakhiwo kumbe besemoteni lamabhasi athwala abantu abaningi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabonani bantu bakastudio 7 nje bonke ngezindawo ngezindawo abalandeli ngicela ukuphendula lo baba lo othi umnangagwa ungcono kulo mgabe akulazabo ungcono laphana samfana laphana kumnangagwa lapha umnangagwa nje lo mgabe nje into eziyi-1 into ezibulala ilizwe leziya into ezibulala izimbabwe yonke nje boyi-3 lo chiwenka nje bonke mgabe umnangagwa chiwenka siyafana nje izinto ezibulala ilizwe leziya khathesi liyalokhe likhala khona futhi yenkayi la mimbu yenkayi khona ngafuna bo osoko okhuluma khona khathesi irodi lokhu ifile irodi esuka kobulawayo siyenkayi khopa lokhu ifile umnanka kungene mina esikhundleni lokhu esehluleka nje ukuthi elungise umgwaqo nje kuphela erevete khopa kule kufile umgwaqo obulawayo yonke lena imigwaqo iyafa behluleka ukulungisa nje kuphela khophana umgwaqo nalo senkayi la uhamba ngawo ufile amabhasi ahamba nzima kodwa nothi umnanka kwawungcono kulo mgaba olwaza kungcono ungcono nje abukho nje kuphela lingalali nje kumele ngivukile ivula amehlo nje libona ukuthi kwenzakalani kwenze politics.
Salibonani kwistudio 7 otungamili labanye nje. Hayi simanga, mina ngujabulani moya enkayi. Ya, ngile simanga labantu bakithi ukuthi asiboni ngani. Kathesi sokuyiwa kuma campaign ngokuvotwa izani siqalisi lefuthi ukusebenzisa amakhuba ayo ekade walahlile umuntu angasebenzisa ikhuba elima uyalilahla alibeke nje rafu uzalikhumbula izulu seliqalisa ukuduma ngokupheleni kaSeptember sekhona lidingi ikhuba lelani ukuthi aliguduza libamba bami yikho kwenza izani uPF kuma OVET sedingwa futhi ukuthi abancedise ukuze banqobe ngobethusela abantu yikho abakudingayo ukuthi ama uvethi kakhohlwa yewathi bonke abantu abaningi ngase bekhona bekhunjulwa namhlanje ngendaba yokuthi sokuyiwa okhetheni abantwana beZimbabwe ngabakubona lokho ngabakwazi ukukhetha inkokheli abayifunayo ukuze ilizwe likhululeke lokho kukhulikithi la singahlala siyiziphofu sizahlala sisedubeni size siye kufa ngoba mina senze ngiluphele kodwa ngaye ngiyiyouthi ngimncane bagijima nami ngempi ngagijima nami kodwa isifani kathesi azange ngitholeke akulanto ngayizayo lapha kuleli lizwe.
Studio 6, Studio 7, Studio 7 linjani? Hawu bakithi, sicela lisibalele lathi ethimlayezo esiyifakayo bakithi. Lokhu esifaka, sifaka, sifakwa, ayibandwa, ayibandwa. Siyalokhu esiza umuntu wedwa ekhuluma bakithi, lingabe linjani? Siyacela lathi lilaleli, livule ethimlayezo. Kumbe manxa ihamba zingayisizo, lisisendele ezinye, sisebenzise zona.
Yes, Studio 7, sicela njani, sicela njani, sicela njani, ngoba kitai sapiet na wasazi wetu sapia akulu wa kitai ai akulu wa kitu chen ba kit sitipambili nge triple c sitipambili nge triple c ba kit ye sitipambili nga yoga kulu mpera ngoba amye uze kulume ba kitu uti kutwese ya lindi government tina zunga sena bada ba acha sakonu uze nze lizi pinte sishota nga ama opportunities so kawa ngote triple c maya nge ni pati lizwe hizo kwa suuti uungu mundo mchebe nebe ne opportunity nje asema nemazweni azasifike sisilindi government ukuthi senze lukuni safika sathola kunama opportunities wa wonke umuntu omutsha ufike uyazenzela whatever ufuna ukuzenzela yona sisemazweni sinjalo nje siyaziphilela si right asina problem so sidinga government enje yabo South Africa enje yabo Botswana enje ngamanye amazwe nje amazwe njalo into esidinga asidinga ukulinda ingqolo ebuya ku government cha sidinga ama opportunities ukuthi sibe le government kube nemali e country kube nayo yonke into nje ama resources esiwadinga isimpaka singaphili ukuthi kuthasiphilele ukuthi ukuthi lindu ugovernment ukuthi alethi ingqolo yalethi umumbu alethe ini asizuphila nge-orapu siwumphakathi asizuphila i-orapu siyizakhamizi be-orapu mbe yini ebuya ugovernment asali thina sidinga ukuziphilela sibe nama-opportunities funde sibe nayonke into nje siyidinga ekhantrini yethu simanaje impilo sizimanajele impilo ekhantrini yethu hhayi komakhelwane cicelela indlulise e-audio leyo mdlulo okhulumayo
Studio 7, Studio 7, njani? Yeah. Hayi nomntanzi uthanda ukuphawula njengamabanda wonke nje akhona eZimbabwe anazo umbusazwe. Ngizaqala kuZaphu. IZaphu, iZaphu ithi National Party kodwa ikhankasa emathebeleni kuphela. I-National Party anti ikhankasa iZimbabwe yonke. Indawo sangasizwe ukuthi ayisemaswingi, sangasizwe ukuthi iseHarare kodwa bathi bayi-National Party. Hayi iZaphu idlala ngabantu bakithi, iZaphu idlala ngabantu bakithi. Ngibuye laphana ke kuZanu-PF. IZanu-PF ukuthi uyawina kanti into engimangazayo ukuthi kwezani PF uthi yawina kodwa amadolobha amakhulu akhona lapha eZimbabwe wonke aphethwe yi-opposition. Kanti iZanu PF le iwina ngaphi kahle kahle? IZanu PF iwina ngaphi kahle kahle? Amadolobha wonke aphethwe yi-opposition. Ungangaphi uzathola kuyi-opposition kuphela ephetheyo. Kanti imajoni iZanu PF le iwina ngaphi? Nesithi sicela ukuthi abantu abasebenzisa uzokhethwa umkhitshwe bonke kufakwa abantu abatsha lapha. Ngoba abantu abasebenzisa kuzeki labana ngezingqatha zeZanu PF labana abantu. Abakhitshwe bonke kufakwa abanye abantu abatsha. Zobona iZanu PF iphuma embuzweni.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 konke labalaleli mina ngizafuna ukukhuza kakhulu leli lebanda lelabalibiza niPF leli ake lisiyeke bafuda ake lisiyeke ni please thina njengathi plumpri siyalicela asifuthi sesikhathele ngamaphepheni lamba lingcole sizihlahla zethu please lifaka amaphepheni lapha vote for Zanu vote for Zanu akuthi ayizanu asifuthi thina vele plumpri kufanele ukuthi azila president asifuni bafuda please siyacela lisiyeke phansi asilifoni sithi phambili nge triple C phambili zani PF siyacela nje mlingahluko ukhankase plan pressure
salibonani baba studio 7 ninjani hawu sikhona sikhona siyabonga sesizama ukuthi siyathumela imiyalezo eminye sithi ingasafunda kodwa haya silocala siyazi izafuna ngoba sibaningi ngiyaphinda njalo ngiyacela ngithi abantu bantu masiyo vota sihambeni siyo vota ababhalisa bahambe bayo balisa abantu babhalise ngoba uma ungasavotanga khona lokho uma ubhalisile ngoba lokunjani lo kulesithu manje ungavotanga shuthi sokunika ivoti lakho kulo hulumeni okhona kusasa sebeya futhi sithi hayi uhulumeni usirobhile usirobhile kanti yithi thine singavotanga sihambe nini siyovota sonke nini bona singavota sonke sizabonakala ukuthi kwenzakalani ngoba uma singavotanga wonke amavoti ethu wonke lana akade kufanele ukuthi siwathathe sivote uma singawasebenzisanga ngathathwa nguhulumeni nalokho so please bandla sihambe nini siyovota sonke nini sikhulume ngento esiyibonayo ukuthi senze njani laba sirobhekile lapha 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 Nkosi mayibusise ngiqala ubuze lo Cholochi kwa 7
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ophathelane lokwehlisa ukuguquka komkhathi, imithelo lokwehlisa imbadalo yezempila kahle. Uhlelo lokulwisana lokuguquka komkhathi luzathola imali engamadola angamabhiliyoni angamakhulu afika phose amane 375 billion njalo abantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13 million bazaphathiswa ukubhadalelwa kwezempila kahle. Eqeda ukusayina lomthetho, uBiden uchaze njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tifa wajabhi Bango Dube.
Umthetho lo awusayinile namhlanje sibona ukuthi uza kwenza ukuthi impilo ibe lula even kwabanye abathola ama low incomes umholo ophansi ize kuza kwenza ukuthi impilo ibe lula ngoba njengoba sisazi ukuthi eMelika kakhulu izinto ezikhanele le health kakhulu izinto lezi ziyadula kakhulu njalo lokuthi ayehlise nje indlela ama taxes abantu awehlisa iphansi kuza kwenza ukuthi labantu abasebenza basebenze besazi ukuthi akusafani ukuthi mhlawumbe uthi zile wathola $500 kodwa ekugcineni uthola ukuthi esikoleni sakho sosala ne-250 kodwa ke enye yakho nesisale isithethe i-tax so kuza kuqhuquzela njalo ukuthi abantu babe nomdlandla ukuthi basebenze udaba lwe-global warming ludaba abantu abaningi esiluthatha kancane kodwa ludaba oluluhlonzi kakhulu ngoba nxa sikhangela isimo somkhathi kulamalanga ikakhulukazi nxa ungumuntu oyazi ongathi ulolwazi kancane noma olothando kakhulu ezintweni ze-global warming ilapho zabona khona ukuthi i-global warming it's a threat kumhlaba wonke jikelele okuyinto edinga ukuthi ngabe mhlawumbe umhlaba wonke jikelele uyathatha ama-measures aqondileyo afana lama-measures nala athathwa yimelika ukuthi sigweme izinto ezifana lokuthi sicine sibona sibala lama-cyclone sicine sibona kusiba lezinto eziningi izinto eziningi especially ama-floods lokuthi ukushisa kunqa ukushisa kube lokushisa okudluleleyo ukugcina ukuthola amaya kusiba lemlilo evelayo kodwa-ke nxa ukuthi i-global warming ingakontrolwa ngendlela kondileyo kuza kugwema izinto ezifana lezi esizibonayo especially kakhulu ezama floods lani ngoba ama sea levels are rise ayaphezulu okwenza ukuthi egcineni sithola sibona ukuthi izulu liyana ngendlela esesimeni esiphezulu kakhulu okugcina kukhukhula indawo eziningi abantu begcine belahlekelwa zimpilo.
Hello ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bango Dube olandela izombusazo welemelika ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe sisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ekhomishini ebona ngezenkohlakalo aweZak abopha ummeli weGogwe neMbuziya umnumzana Justice Wadjajena isitheswa icala lenkohlakalo. ibandla le MRP lithi lizaqhubeka lifundisa uZulu wesigaba semandebeleni ngokuthi kumele isizwe sikamthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Silugciba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.